Lezi zinkulungwane zabasekeli bebandla le Democratic Alliance EDA le Economic Freedom Fighters EFF abebetshengisele emthethweni ndaba isekelo sombuso eJohannesburg besekela ukuthi uMongameli Zuma ahlawuliswe enye imali yomphakathi eyasetshenziswa emzini wakhe. Amaviyo ezomvikela kamongameli asebenzisa izigidi zamadola ezilijumi lanhlanu enhlelweni zokuvikela uMongameli Zuma emzini wakhe enkandla. Ngemva kwalokho umvikeli womphakathi unkosikazi Duluma Donsela walaye ukuthi Zuma ahlawule enye imali esetshenziswa ukwakha isibaya senkukhu esenkomo indawo yokubhukutsha lomduli wokuzithokozisa. Yilokho okwenzela amabandla aletha uZuma emthethwandaba ukuze abanjwe ngamandla ukuthi abhadale. Izizalwane zeZimbabwe zithi into encomekayo kakhulu enziwe nguZuma ukuvuma ukusiwa emthethwandaba ekhombisa ukuthi laye uyawulalela umthetho. Abanye batho kuhle ukuthi ngesikhathi kuthethwa leli cala bekulezi nkulungwane zabasekeli balamabandla phandle komthethwandaba, kodwa akula ngitsho loyedwa otshaywe ngamapholisa kumbe amasotsha. Unkosikazi Nomvete Johanna ngomunye wezizalwane zakwele South Africa ebezitshengisela.
Akungeke kulunge ukuba umntu emunye neqoqwana nabantu bakhe abayifamily nabangane batye bade bamotshe, kodwa abantwana langaphandle xa ungajonga ngempela ngempela isizwe sakho uthi siyalamba, siyahlupheka, sihlala ematshotshompeni.
Isizalwane seZimbabwe esidume ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Godfrey Phiri uthi kuningi okufuze kufundwe iZimbabwe kwela South Africa.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu baseZimbabwe bafunde, bajwayele nokuyimela, ngoba ama-politicians mayebona abantu sebengathi bacabange, bayabacabangela, kwenza ukuthi sinike abantu amandla abazosicindezela ngawo nakusasa.
Abanye bathi bathokoziswe ukuthi amagqwetha kamongameli Zuma avumile ukuthi umongameli uzayihlawula leyo mali nxa esazisiwe ukuthi imalini. Kodwa abanye abafana loMnumzana Lukhu Ndlovu bathi ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe aguqule indlela abusa ngayo, umbuso okhululekileyo njengowakwele South Africa ngeke ube khona eZimbabwe.
NgaseZimbabwe ngeke kwenzakala ukuthi ngoba ngumthetho owavele wavikwa iconstitution yakhona yavele yaqina vele yabona yasivikela yena vele umongameli wakhona. So akho ngenye indlela okungenziwa ngakhona.
Uthi-ke labo bakhalela ukuthi bayithole inkululeko yokusola inkokheli zabo ngenkulumo ngezingoma langetoyitoyi kungela kubhaxabulwa. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.